besiya petitiona ke iSadic Tribunal Court ekwesevinduke eNamibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi ama-plus ayawathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe eSouthern Africa aweSadic ukuthi kawasuspende ama-operations aweSadic Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu. Uhambo lwethu luphumelele kakhulu. Sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjengeSadic Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathi esibhizi ngodaba lwe-self-determination esesi-approach-e inhlangano zomhlaba ugoqela bona SADC, AU, UN la amanye amazwe anjengabo-Britain angama-stakeholders edabeni lwethu. So-ke lokhu kuyabethusa kakhulu ukuthi ikhothe njana ibe khona isebenze ngoba kutho ukuthi amacala anjengayo eGugurawond genocide masingaphanyeka laphana lo daba lwethu le-self-determination ikhothi liyana ingalibamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva iSadic House ngoba sinanzelela ukuthi i-court le-tribunal yayingasuka ama-head of state e-Southern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa ase-Sadic.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangikhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lwe-Gugurawond?
Ye, i-court leyi njengoba sesiqalile lamanye ama-stakeholders ukuphakamisa abalolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba divided amanye ama member states eSadic awakusekelanga ukuthi ikhothi le suspend ama operations. So ngokunjalo sesivumelene lama stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama lawyer khona ngale Namibia silama lawyer khona ngale Botswana handa over i petition eSadic House kuthi ukuthi udaba lwethu luphezulu kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi. Ngabona liyana nzela ukuthi le khothi liyana ayikesulwa ukuthi SADC Tribunal kutho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga. So thina sizaqhubeka-ke sifaka i-pressure ukuthi ikhothi leyi ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu. Uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.